Ngela phela kulabanye bathi eZimbabwe lephula ilungelo loluntu ngakho ke nxa lidinga ukuthi lingene khona ngale lizama ukwenzani khona
ungakhangela amazwi ayephula ulungelo loluntu awusoze ubale iZimbabwe eduze kwamazona lawo kulamazwe ndoda aphambanisa ngendlela ephakemeyo kakhulu angakhulunywayo angakhulunywa ngawo ngoba abazange bebephoxe i-Western World kungaba kunempambaniseko lapha lalaphana enzenzakalayo sombambaniseko ezokuthi songathi akhona sesingehluleka ukubana zilunge indaba ezinjalo and okunye futhi okuningi akubona kuyabe kwizinto ezingayisizo izinto ezokubunjelwa nje ukubana kuhlale kugcona kungcoliswa ilizwe leZimbabwe asithakazeleli vele ukubana kube labantu abahlukumezwayo kumbe abantu abahlala behlukumezekile sifunde ngaba abantu boke siphila ngokuthula lokuzwanana lokuthandana lokubambana so abantu abesenjalo nje ngabantu abapha ukuzikhulumela ngendaba zokuthi bona i-policies zethu sezipolarize kakhulu sokuhlala kuyisikhathi sokuhlala kuyikuliwa ngezikhathi zonke okuyinto ongabelanga ukuthi ngabe iyenzeka yona leyo.